yebo ubathe ngoba afike besikhonona ukuthi kokuqala kwakho uMagcure ka uvele kalacala ukuchothoza umgaba kumele ngabe licala ngoba umgabela yicandidate njengamanye amacandidates anjengobaba uMorgan Tsvangirai. So abantu fuze baba assess bebachothoza besenzani kukhona ngoba kokuqala bese kwenza okwesibili ukuthi umthuthisi umthetho magistrate ubethe yena uMagcure nekwibheyo kodwa istate yasi invoker uSection 121 isithe nganikwa ibheyo lokwenza ukuthi uMagcure ale phakathi amayuda asezonda kakhulu ngento leyi lo zulu jikelelwa seBindura ubezondile kakhulu ngendaba leyo ethengisela bephandle kwekhoti lapho engi-adrese khona kanye lo mnumzane uMathinga uthi onguye umsekeli kaSolomon Magcure kuRassem.
Ya ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi u-adrese wathini?
Si-adrese lapho besikhuthaza abantu sibabonga ngokusekela kwabo abakwenza uMagcure sibakhuthaza njalo ukuthi bayale bebuye ekhoti bethengisela ukukhonana kwabo sibatshela njalo ukuthi thina siyakhathazeka kakhulu ngokubamba umsebenzi okwenziwa ngamapholisa aseBindura. Siyazi ukuthi inyanga ezidlulele zibake babopha ukomithi babopha uMangoma bayaphambili ngento yabo yokubopha abantu sikasazi ukuthi abantu aba-adresa iBindura yodwa yini eqakathekileyo kumbe kwenzakala leBindura lapo.
Ye manje ungasitshela ukuthi ngemva kwalokho usu-adresile amapholisa azange alihlukuluze na?
Azamile ukusihlukuluza azama ukubopha umsekeli kaMagcure kodwa ama-UC alwisile hali ukuthi abothwe sasesisuka kuphela.